isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 29 mphalakazi 2023 ngokufakathisa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
imigwaqo yethu kayimihle njalo kule bridge lelo eseliphethwe ngamanzi kusasame endaweni yegogo. Nalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministry babone ukuthi i-bridge lelo selilungisiwe ngokushesha.
Abenhlanganiso zezihambi ezisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibikwa zibangelwa yibonakala kwemigwaqo elizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli.
Lapha izindlela sezinkanisi ezihambanisa ngoba i-constitution yeZimbabwe ikubeka kube sobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information njalo intatheli izindaba zilelungelo lokuthola i-information.
Intatheli izindaba ziyasithola isinqumo sokwaliswa kwazo ukungena emhlanganweni ezaqhutshwa izinduna labantu abathinteka ngombhuqazo wegukurawundi. Ngakho ke zithi zizakuyasiphikisa imithethwandaba ukuthi ke uhlangothi lomsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibazisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezimela izihambi ezisebenzisa amabhasi elizweni zikhuthaza uhulumende ukubana aqinise umsebenzi wokulungisiswa kwemigwaqo yelizwe. Abenhlanganiso le bathi njalo iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yibubi bemgwaqo kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Lokhu kuza ngemva kokuthathwa ngamanzi kwebholoho elesesame izolo elixhumanisa inembuzi yale Gogwe South kanye lezinye ingozi ezibulalise abantu abaningi ngekhefu lekhisimusi lelokuqala komnyaka. Izihambi zime kumacele amabili alomfula zingesenelisi ukuchapha. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxa nonobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa.
Sithanda ukuthi sikhuthaze abachayeli bethu ukuthi bahambe kuhle emgwaqweni, balondoloze izimpilo zabo, baphinde balondoloze impilo zabanye kanye lokulondoloza izimpahla. Siyakwazi ukuthi sibe labantu abaningi ababhubulela lona leli khefu abadlula 87 labo abasitshile. Njalo silabantu abakwanisa ukudlula 424 labo abesele sebelamanxeba nomuthi belimele. Siyazi sobala ukuthi imigwaqo yethu kayimihle lapha lalaphana. Okuningi kwakukhona siyabona ukuthi kulama potholes ayebe khona. Njalo siyazwisisa ukuthi kule bridge lelo eselithethwe ngamanzi kusasame endaweni yegogwe. Nalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministries babone ukuthi i-bridge lelo selulungisiwe ngokushesha. Njalokho isicelo sethu ukuthi labo abasebenzisa indawo yonaleyana babone ukuthi sebesebenzise omunye umgwaqo ukuthi bahambe lapha abangabe besiya khona.
Umnumzana Paul Makiwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izihambi eyeZimbabwe Passengers Association. Limuzoxoxa lapho loThabo Kancube oweStudio 7 eseHarare. UThaboka uphinde waxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Makleo Mapfumo osebenza lenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe.
Njengomuntu nxa unamabhasi akumbe amakhombi akwahamba ama-long distance kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. but siyabona kathesi ukuthi imoto eziningi abantu abazithovayo nabantu ababelow 25 but ithethe ithi nxa umuntu ehamba le-p s v kufuze ukuthi 10-5 years and above abe le-defensive abe le-medical but konke khonake lingakhangela imoto kathesi ezihamba labantu amalengitetenjenalawa ngabafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisa ukuzibamba kasiyalibona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyana liyambona ukuthi awudrayiva kahlekho sebalekile because they cannot handle i-pressure yenaleyo nasikhuluma amabhasi driver kufuze ukuthi abe mature but konke khonoke akula ngisho ukuthi umuntu ngakwanisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela naphi and i-history yakhe injani then ikhangela imoto yangkhona kathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi amanamablate abhalwe le-black le-yellow athwala abantu amalengidistance it's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of fitness ayina passenger insurance which means when the accident khonapho avela abatenikonke ade besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa
ye sibona ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi libona ngathi lokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe
right I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-therapy during ama-holidays leyo kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious I think one example singakhangela i-side yemtare le kule team ade ikhona ekwamtare i-therapy le-Traffic Safety Council ade ne-chaya i-enforcement ukuthi imoto ade ihlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 mbele abantu abangu-12 ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra then bekutheka i-drive ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe imoto enye naleyo so yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungisa because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokubomba ukuthiyela ithi educational campaign akula lito abayenzayo abantu be-traffic so kuyabe kufuze ukuthi ivele i-traffic ingaphili i-authority yona leyo ukuthi abantu abanjalo bahle babotshwe khonapho
njengabanye abasebenza labo ukubona ukuthi imigwaqo yeZimbabwe ivikelekile lina lilaziphi indlela
sina kathesi sifuna ukuthi sizame ukuthi sisebenze ngayo i-Traffic Safety Council kathesi ade sifuna ukuthi sipushe ukuthi ama-alcohol beverages wonke athengiswayo ikhitshwe i-certain percent itaxwe khonapho i-certain percent ukuthi imali yona leyo ifunde ama-road safety projects because ama-road safety projects i-traffic safety ifuze ukuthi ibe lawo amaningi saka thina sikhona ukuthi sincedisane lawo sifake ama-policies zona lawo ukuthi i-drunking i-beverage ibe nama-percent ayihambe athathwe khonapho then also siyenze ukuthi i-speed management policy yethu ezimbabwe ibe effective umuntu engadlula i-speed limit leyo yabotshwa kathesi siyabona imoto eziningi bedey yabona ukuthi imoto azisani ku-red robot ingaba impatient 5 minutes sesidlula saka thina sifuna ukuthi sisebenzise sincedisane le-traffic safety lama-ideas ethu esilawo ukuthi i-safe systems approach i-road safety ezimbabwe singayilungisisa njani
umnumzana makleyo maphumo usebenza lenhlanganiso ye-safe school zones zimbabwe yokhuthaza ukuvikeleka emgwaqweni iintatheli zindaba ziyazisola isinqumo sokwaliswa kwazo ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa yizinduna labantu abathinteka ngumbhuqazo wegugurawundi ngakho-ke zithi zona siza kuyasiphikisa emthethwandaba umkhokeli wogatsha lwezinduna ole-chiefs council umnumzana mjana kumalo utshele istudio 7 izolo ukubana iintatheli zindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile kodwa ke intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa ngabantu kuleyi mhlangano izinduna zaphiwa umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo zithi zizaqala lolu hlelo emathebeleleni north le-south phakathi kwenyanga ezintathu zakuqala zomnyaka ka-2024 Ntungamile Nkomo owe-Studio 7 uxoxa lomkhokeli wenhlanganiso yentatheli zindaba eye-Young Journalist Association uLeo Munende ngalolu daba
lapha izinto zasezinqanisi ezihambanisa
ngoba iconstitution yeZimbabwe ikubeka kube sobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information. Njalo intatheli izindaba zilelungelo lokuthola i-information. Into abayenzayo le asikho nto ekumbe engingathi ngingadelelanga engingathi ngiyayingibo into e-publish, into eyayenzakala esizweni sesiNdebele abantwini abesindebeleni mainly. Njalo kunabanye abesindebeleni abangekho koBulawayo, abangekho emathirileni kumbe nasemidlevu lapho abazabe behlangana khona labantu abazafuna ukwazi ukuthi yini okwenzakalayo. Esakubona kusenzakala ngesikhathi kuthiwa le Motlanthe Commission ngemva kwama-elections ka-2018 intatheli izindaba zonke zazivunyelwa phakathi, zasinikwa isikhundla, zasinikwa inhlonipho esinikwa nayi-constitution eZimbabwe. Yikho okuze kube kusenzakala khathesi. Lokhu asebezama ukukwenza yinto eyakhulunywa nabaningi besithi abafuni ama-solutions awegugurawundi avela ebantwini abayi-1-2-3. Ha-a, bathi bona bafuna ama-solution avela ebantwini, abantu abahlutshwa ngesikhathi segugurawundi, hathi ama-chief, hathi izinduna lezi. So hhayi, alokhu abakukhulumayo lokhu akulangqondo and emthethweni sizawuphikisa ngendlela zonke esenisa ngazo.
Umholi wezinduna Mnumzana Monende ubaba uMtshane Khumalo sikhulume laye izolo, wathi yena okwenze bathatha lesi sinqumo ikuthi kabafuna ukuthi kufikwe endaweni thize kwenziwe umhlangano namuhla, lina ntathele izindaba bese liyavika ukuthi kuthwe kusasa kuvukwe kusenzwa umhlangano kwenye indawo okukhulunywe izolo bese kusiyaba lomthelela kulokho kuyabe kukhulunywa ngalolo suku. Ungathini ngalokho?
Akwaphethela indaba eyama-commission ayiqalanga namuhla lezi ikhukwaye kwenzakala. Njalo nxa udaba olukhulunywa kumbe etholotho lizaphindwa emaphisa akula problem lo. Ukuthi intatheli indaba zisine zabhala ukuthi hhayi emaphisa bathe besesabele ukuthi betholotho bazezwa khonokho bethi hhayi lokho akula ndaba lokhu. What if bona bengazitshela into ezingakhulunywa ngaphakathi siyabakwazi njani? Kuze sibe silalele lakho ukuthi abantu bathini. Nxa sithapha indaba zethu sithapha indaba zethu ngama-angles atshiyene asifuzanga kuhle kuthiwa wonke umuntu kabhale lokhu okukhunywa ngama-trip kuphela. Ha, lezathi zonyoki kuyaso kuyi-propaganda njalo thina sisibona ngani kumbe kule agenda abafuna ukuyifusha esingavumelani layo.
Ngesikhathi segugurawundi kubulawa abantu eMathebeleland lase-Midlands siyazi ukuthi intatheli izindaba zazingavunyelwa. Kwakuvunyelwa nje intatheli izindaba ezinlushwana ezazihamba lohulumende zitshaya ipropaganda kahulumende. Nxa sokuzanywa ke ukulungisiswa lolu daba intatheli izindaba zivinjwa njalo, singathi lokho kuveza
kunezinto esiyakhona thina sesicabangela ukuthi bafuna ukuzifihla. Thina sithi nxa into le abayenzayo beyenza ngendlela elungileyo akufuzanga befihle lutho. Singakhanyela ngesikhathi segugurawundi njengokutsho kwakho intatheli izindaba zazisalisa ukungena ezindaweni lezi okwakule fifth brigade isenza eyayikwenza ibulala abantu itshaya abantu. Yikho abantu vele bahle bathi intatheli izindaba sizifuna ngoba babesisaba ukuthi iqiniso leli lingaphuma lathi sizanyuka. Sesiphinda sikwesaba ukuthi bengathi endaweni eya intatheli izindaba lakhathi sesiyazixotsha kuthi intatheli izindaba then abayenzi lutho phela kufuze kube sesedoyeni lo. Everyone should know, everyone should see ukuthi no abantu abayazama sibi truth telling attempt at reconciliation zokuqhebisana into ezinjalo. Manje nxa sebesenza sothina sesifuna ingane ikudla lesi sikhathi.
William Nende ngumkhokheli wenhlanganiso emela intatheli izindaba e-Young Journalists Association. Uhlangothi lwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibalisisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Ngekhefu lekhisimusi izizalwane zeZimbabwe yizo ekade zivakatshele lezi ndawo ngobuningi, njalo indawo eziningi bezigcwele. Indawo zokuvakatshela lezi zigoqela iVictoria Falls, Vumba, Nyanga, Matopos lezinye. Ukuhlaziya lolu daba uThaboka Ncube owe Studio 7 uxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe e Employers Association of Tourism and Safari Operators nomnumzana Clement Mkwasi.
Nasikhangela okwenye leyi ezayo, sikhangele izethekele ezivela kwamazwe atshiyeneyo, ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela, abanye bavelela e-America, abanye bavelela e-Europe, ibo abaningi bakhona bazabuya kunye ye kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe. So sibone ukuthi kade kubuya ama-group atshiyeneyo, iimoli kade zibuya zihlangene, abantu abadala labantwana. Wonke le sobo esijineyo abantu abazohamba emakhaya ukuthi baqede iholidili basemakhaya sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana benza ama-activity atshiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekelo eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukuthi ukumaketha kwethu elizweni sekule sokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayazizwisisa, sebebuya sebenza into zonke. Sibone futhi ukuthi lo nyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile esingathi nangama-higher tenure cities, into ezifana labobhanki, labo-good swing and the like, labo-rafting. Abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinhle. Kudala besikade kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe, kade kujala ukuyenziwa abantu abavelela kwamanye amazwe balapha eZimbabwe kade bejayele ukwenza ama-needback activities afana labo-cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-followers, kodwa kakhathesi hhayi bayenze konke sibili bevelela lapha eZimbabwe. Ngathi mina nxa sikhangela izinqumo ngathi abalapha eZimbabwe kungani kade zithikisa amathumi ayisikhombisa abavelela lapha eZimbabwe, i-difference ngabantu abaphandle. So singathi hayi into sezitshintshile kanyangani sezizwile ku-COVID and i-tourism sivukile, abantu abalapha eZimbabwe labo bakholisile babuyile kade begcwalisile indawo zethu zonke.
Umnumzana Mkwasi Clement ngumkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe ye-Employers Association of Tourism and Safari Operators. Ubeyixoxa ecingweni loThabo kaNcube eseVictoria Falls. Amapolisa athi asebophe umnikazi weshabhini ethengisele abantwana utshwala eHarare ababonakale kumfanekiso owevidiyo okade usabalala enkundleni zokuxhumana benatha bengachizeqhakala, okuyinto icunule kakhulu uZulu. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyathi uthi umsolwa Mufitin Mutiyaya oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu 23 njalo uthengisele abantwana laba utshwala eshabhini yakhe esenyere flats elokitshini lembare eHarare. Abantwana laba balishumi lambili njalo baleminyaka yokuzalwa esukela kwemihlanu kusiya kwelishumi lanye. Unyathi uthi uphenyo lwamapholisa luveze ubana abantwana laba bathenge utshwala lobu ngemali abakade beyiphiwe njengezipho zekhisimusi. Uxwayise labo abathengisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelishumi lasiyakhalombili 18 ukuthi bazabotshwa ngoba besephula umthetho. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webhodi yenhlanganiso yezakamizi zeHarare eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Into esihluphayo kakhulu ukuthi size ukuthi abantwana abaninyane kangako batholakale benatha utshwala. Yebo, lo umama owejabhini obathengisele utshwala angaba ngumuntu esingamsola, kodwa kumele ukuthi sikhangele imbangela eyenza ukuthi labo bantwana babe sezitaladeni. Ngomaripoti aphumileyo abanye abantwana ababili ngabantwana abalondila leyise abehlukanayo. Nge-economy ekhona le siyabona ukuthi abazali abaningi abanye bagcina besehlukana. Njalo udumo lwama-city kids liyanda kakhulu ngokubana i-economy yenza ukuthi kungabi lemuli eziqinileyo ezindlini lapha. Abantwana labo begcina besenza okuningi kakhulu ngokukhandi ngayina lezo ngoba singakhangela emasika esala dinika kule Harare. Ezila abantu abaningi obona bethatha ama drug bedakwa njani. So basiyotshana kodwa nje ama drug ayasibili ufika bezema iglue bezema okunye okunye okudakayo becina behlukumezwa nabanye abantu.
Abantwana laba singathi imihambuma yini ngama street kids bahlala esitaladeni.
Ngikuzwayo kukhanya ngathi ngama street kids imeni labo. Kodwa abanye ama street kids kasi ma street kids ukuthi bahlala esitaladeni. Ngabantu abasuka emizini bethona esitaladeni mhlawumbe amasiyeziyela nezindlini. Ngibona ngathi okwenza ukuthi basuke emakhaya besiya ezitaladeni i-economy ehluphayo ngoba ekhaya kubendlala angangena esitaladeni ahlangane labanye abavele behlala ezitaladeni bagcina besenza into eziningi-ningi njalo ngakhangela kulabantwana abasezitaladeni esingathi ngama-city vendor abathengisa iziyidi lokunye kunjalo njalo akulamthetho obabophayo kangako abantwana labana bagcina bengena kweminye imikhuba engalinganga.
Lina njengabaholi benhlanganiso ezisebenza labahlali kuyini elikwenzayo ngendaba ezinje ngoba siyazi udaba lwezidakamizwa ludaba osolulesikhathi luhlupha eZimbabwe.
Siyazama njenge ikakhulu njengeHarare Resident Trust ukuthi sifundise izakhamizi ukuthi zizame ukondla abantwana babo ngendlela ezilungileyo. Njalo kuminyaka edlulileyo besikhuthaza ukuthi izakhamizi ikakhulu laba abangela enye indlela yokuthola imali benze amaphuzu angabanika imali bebambene ukuze banelise ukudla imbuzi zabo. Njalo siyakhuthaza ikakhulu laba omama labo babo ukuthi kungabile nabantu kakhulu lokwehlukana ngoba enye into ehluphayo abantwana abondliwa yi-single parent ukuthi bondleke kakuhle bakhulekele imithetho kukhanya kuyinto ehluphayo kakhulu.
Uchilo ukuthi udaba lolu lukavili uyabasola abamashabhini uyabasola njalo abazali abanganakekela abantwababo kuyini ongakukhuthaza bona abazali laba amashabhini?
Amashabhini kuyahlupha ngoba singeke sathi singakhuthaza amashabhini ngoba amashabhini ngabantu abasebenza njengelamalayisensi akulamthetho obabophayo. Esingakhuthaza nje ukuthi kwabezomthetho ukuthi yenze ukuthi amashabhini angabi khona ngoba akula esingakutho ngobantu bamashabhini ngoba ngabantu abazofunela imali. Ungabuya ule mali noma uyingane leminyaka engu-4 unaselongu ethole imali balithwane abangala imali bathi lesithi mnyane kakhulu.
Umnumzana Albert Mazula umgcinisihlalo weboard yeHarare Residents Trust. Limuzoxoxa lapho ecingweni lonto nkameli Nkomo weStudio 7.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday um 7 zupogine. Waza waza Friday my sweetie.
Kuhlelo waza Friday liviki sihamba lomculo womdumo owehouse. Yena-ke udabuka emangweni weBethel eGwanda. Uayanda Ndlovu ozibiza ngegama lomsebenzi lokuthi Ayanda Deliza Boy. Nangu-ke exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngedlalade lakhe elitsha.
Le ukucula from 2019 abathi kuwe wedwa imanyalo street, and then 2020 ngazochintsha ngangena ku house. From 2020 until 2023 ngisebenza i-album le ephumule ngo 2023 abathi Jerusalem. Ngisebenzile, I can say ngisebenzile because ngisebenza ngiwani, ngiphusha ngiwani, bengithandaza ngithandaza lapha nalapho ukuthi konke kuvele kwaze kwavela kwaphuma i-album.
Umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami, inamba zami zithi 061591911. Ngizoziphinda futhi ngeze South Africa because ngokusebenza ngise South Africa yikho ngikhona okwamanje, so inamba yizo ngazithola ukuthi ukhona ukuthi uxhumane nami because azikatholakali kuma-social media. Ka 0761315911 yikho ngangithola khona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli ngingathiyela amazwi ukuthi kumele ukholwe, uzibhilivele wena ukuthi everything izovela. Kulalapho esikhathini sobunzima kakhulu kwezomculo kulo bunzima sibili, because uzothola ukuthi kunama-challenges amaningi owahlangana nawo. Uzothola ukuthi phela njengabantu sisacula sihlangane sometimes kunokungazwana, but kumele uhlale uthembile ukuthi everything izolunga, because ungagive up. Kulento esihambayo.
Ngiyalethembali ukholisile umculo oka Ayanda Diliza Boy. Ningakhohlwa-ke ukubana ku-Livetalk lamhlanje kuhlelo sikhangela ukubana kuyini okukhangelelwe ngabantu eminyakeni omutsha esowusungula ngoMvulo oka-2024. Isikhathi sethu asabuvumi bawethu ubana siqhubekele sonke phambili. Sikodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zezihambi azisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yiwonakala kwemigwaqo yelizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Selugqiba ke lapho uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Prophetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.